Yikho nje ngihlala yenza uMajor Street owaziwayo senqabile ukuthi umthetho lo kawukho yena uthe ukhona. Yikho ke sebethe uzacela i-bail out ngemandi. Njengekwenza kwabo sikubonile emhlophe ukuthi balethele icala nge-Friday besenzela ukuthi uMahere edonse etshe ebolele ejele ngenxa yabayakwazi ukuthi i-High Court izafike ivumelane lamaloya ukuthi umthetho lo vela ukho emabhukwini emthetho esithi ngama-statute laws. Mahlabezulu, kubuhlungu ukuthi abantwana esibafundisayo, abantwana abale-future ukuthi bangancedisa isizwe sikamzilikazi esikamajobana siphumelele bayafakwa ematolongweni mahlayana ukuba phula imboya. Asazi ukuthi induku loxa kuyawelaphi ngalaba abantu ababusa ngodlame lungaka. Babotshwa njengabantu ababulala umuntu noma njengabantu abafuna ukwenza ikhu khona ingekho. UJob Sikhala laye bamncitshile kuthangethange ukuthi hatshi umthetho lo uthi uyawuphikisa ukhona, kambe umthetho owacitshwa yi-High Court ngakabili ngo-2014 lo-2016.
Manje njengebandla lina lithini ngalokho?
Akusela rule of law, abasalandaba labantu, bayakwazi mhlophe ukuthi emajeli abantu baningi bahlala njengenhlanzi ama-sardines kulo mkhuhlane omubi kangaka owe-COVID. Bona abalandaba labo. Siyadana njengebandla lenu ele-MDC Alliance ukuthi konke lokhu kwenziyelwa ukuthi abantu abaningi besabe ukujoyina ama-political party activities, ngoba bayesaba mhlophe ukuthi ibandla le-MDC lingakhululeka libe le-freedom, likholise amalungelo ayinqaba le-constitutional rights. Ibandla le-ZANU-PF sizalibhuqa ekuseni.